So we seek out this end of a VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezaku sihlwa mthwakazo omuhle kuStudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Abantu abaningi wokuqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abaningi bazama ukuzisebenza bengena kwi-informal sector.
Iningi alisoze lenelise ukuthola indingeko zekhisimusi ngemfanelo lonyaka ngenxa yokonakala komnotho. Kusho inhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Elizabeth selilamandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi kithi liyafika seliyizulu nje elihle eliletha amanzi.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni ngesikhathi abanye sebethembele kusikhukhula se-cyclone Chido ukuthi siza kuza nezulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilahlekelwe imisebenzi lonyaka. Okuzadala ukuthi inengi lehluleke ukuthengela imindeni indingeko zekhisimusi. Ithi amafekithali amanengi ebedonsa nzima ngenxa yokunakala komnotho lokusilela kwamagesi elizweni. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Impilo yesebenzi inzima kakhulu. Lapha eZimbabwe kathesi abantu abaningi wokuqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abaningi bazama ukuzisebenza bengena kwi-informal sector. Uthole nje behezi labantu benkosi ezitaladeni bethengisa itamatisi, bethengisa ibhanana bonke. Kodwa eqinisweni lalo othengileyo kala mali angathi wayitholayo. Manje ukuthi akuthengi asuke abagijima athengele abantwana isinkwa. Yilokho esithi thina kusuke esandleni kusuye emlonyeni sokuphelile. So ke labaningi vele lokuya emakhaya kuzabehlula ngoba umuma wakhona onzima phandle lapha abezisebenzi zidonsa nzima. Ikhefu lalo liyaye lekhisimusi ebantwini abaningi iqiniso kuzaba likhefu elisekhalendeni ukuthi yebo sekukhisimusi sikhanye ukube yikhefu ukuthi sithokoze abantu baza khona abanye baza futhi abaningi enza kutshela khona ekunanzelelayo. Uzabona vele kuphithizela umuntu othengisayo labavela abathengisa ezitaradeni bazabe bekhona ezitaradeni. Abasuke bebe lesikhathi sokubana begijima bethi bayangaphi bayakwenzani abantu leso sikhathi abasuke babe naso ngenxa yokuthi imali ayikho.
Umnyaka ozayo ubona uliphathelani njengezisebenzi?
Sibona ngathi uzaba nzima njalo abantu bakhaya be-2025 nalo abantu badingele school fees sebekhathi kathesi abantu. Nxa sibona thina nxa uhulumente engatshintshanga ama-policies akha nalazi lokuthi kube le-production even u-2025 khanye esisebenzini kuzaba nzima ngoba le mali abantu abayiholayo ikhathana kakhulu lale mali ekhangelele yokuthiwa i-over the time line ikhathana. So kasazabe lula ubunzima sabe silabo njengezisebenzi njalo njengabahlali bezimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Isimo sendlala siqhubeka sisiba sibi ngamandla eZimbabwe ngesikhathi inengi selilahlekelwe lithemba lokuthi izulu lizakuna kulinywe ukuze kwenqatshelwe enye njalo indlala ngomnyaka ozayo. Abanye sebethembele kusikhukhula se-cyclone Chido esibikwa silakho ukuletha izulu ezansi ye-Afrika kusasa langolwesibili. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Umumo osiwubonayo ezabelweni lapha ayikawumhlanga. njengoba abantu abaningi besicho isikhudumezi lesesikhona amaviki amabili adlulileyo asesiphazamise kakhulu inhlelo zabantu kugoqela abantu abalima izilimo kuhlanganela labantu abagcine izifuyo. Iningi letha bezifuyo besizitshela ukuthi hawo ngalesi sikhathi inkomo zizabe sezizitika etshanini, kodwa nje ungathi uyahamba ezabeleni eziningi kuseseyinkwali sibili kulowe kumhlophe akulaluthouhle. Njalo endaweni eziningi abantu abakaphumi ukuthi bayedwebadwebe emasimini. So umumo kawumhlanga.
Usalalo yini ithemba?
Ithemba kalibulali, siloke silala ithemba lokuthi izoba khona inguquko. Nxa sithi siyananzelela sithola ukuthi sokuvele izulu elilo lake lisikhukhula bathi cyclone. Esikhangele lokuthi lizathi liwela phezu kweAfrika kuhlangothi lweTheningizimu Afrika, lizabe selilamandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi kithi liyafika seliyizulu nje elihle eliletha amanzi. Sikhangele lokuthi mhlawumbe ngempela viki ezinye indawo zelizwe leZimbabwe zingathola izulu elivela kuChido. Asazi ukuthi kakhulu kweLamandebele ukuthi lizafika na izulu lakhona. Ngathi siyakhangela njalo kulalokho ngesikhwaba nje intertropical convergence zone, izulu nje belingani liyalela phezulu kobo equator. Kodwa izanusi ziyathembisa ukuthi sesibanga ikhisimusi langaphetsheya kwa ikhisimusi, kungaba lenguquko sibili lokuthi siqale ukubona izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso yeChefunye Social Association abayibo abaqoqa umkhosi wabatsha okubukisa izipho kumbe amathalenta abasakhulayo.
Kamalungiselelo kanye lezinhlelo zethu uhamba kahle, abazuba bekwazi ukuphatha lo mcimbi noma sethu abangenelayo kulo mcimbi esibabiza ukuthi ngama categories baqala kumnyaka engu-16 siya ku-24. So yibo abantu abazoba belindelekile ukuthi beperforme ngalelo langa. Futhi abazoba belindele baqala eminyakeni engu-16 kusiya ku-24. Futhi labantu ke abakhona manje abangabalindela noma ama-face abangawabona noma abantu abangawabona bangu-17, sihlanganisa wonke ama categories ethu ngezindawo nezindawo. Sisazoba lamanye ama talent show ngokuza kwesikhathi. Futhi siyabacela laba abacashile emakhoneni noma abathi bashiwe ithuba, ithuba libashiyanga, bayaqhubeka bethintana nathi bebhalise masihlele eminye imicimbi lapho sibathuba.
Kuyini elikhayela lokuthi kwenzakale ngalolu suku?
Singakulindela kakhulu mhla ka-28 uMpalakazi, ukuthi kuzoba kulo mcimbi omkhulu kakhulu ohlanganiswe yile nhlangano egoqela izinto zama-arts kanye lezinto zama-culture. iChefunye Social izobe ikwenza lokho endaweni yaseChefunye Primary School, lapho sizoba silindele khona abaculi abasendaweni ikakhulu emaphandleni, lababhali bezincwadi kanye lababhali bezinkondlo. Ayibo abantu abazoba betholakala kulowo mcimbi.
Inhloso ekhona lapha ngeyani? Kuyini elihlosa ukuthi likufeze ngokuqhuba uhlelo lwabantu lolo?
Inhloso yethu noma singathi isifiso sethu si-association sibone kakhulu ukuthi abasekhaya abasemaphandleni imisebenzi yabo kayibonakali noma sithi baphelelwa yithemba ngoba abafinyeleli kulezi ndawo abafisa ukuthi befinyelele kuzo. So thina njengenhlangano yamahara esikwenzayo lokhu ngothando langomusa sithi sikwenze sibayenzele nabo, sifisa ukuthi sibabonise ukuthi lokhu abakwenzayo kubalulekile futhi kunosizo futhi kuyakwazi nokutshintsha impilo Xhosa because sike sabheka kakhulu ukuthi izinto zama culture and arts futhi ziyancedise kulusani ekuliswaneni nemikhuhlane kakhulu le ebhebhethekayo kulamalanga ebizwa nge-HIV noma kudlamo oluqhubekayo ikakhulu ebantwaneni abasakhulayo and then nokudropa out isikolo noma ke esingakubiza sithi kungahlani phakathi kudala lomncane. So ngokugqugquzela izinto zama-arts and culture sibonela ukuthi bazokwazi ukuthola isikhathi sokuthi bezazi futhi bebebona ukuthi yini abayithandayo yini abafisa ukuyenza. Ngokuqhuba le nhlangano sibabonisa uthando futhi sinethemba nokuthi nezinga labantu abahambela emcimbini eyingozi noma izindawo noma izinhlangano eziletha ubungozi noma ukungahloniphani phakathini kuzazama ukuncipha noma ke lokukhuphuka kwezinga lomkhuhlane HIV. Lokho sikutsho ngoba lapho siyenza khona inhlangano noma lapho esiyenza khona singabali ukwenza imicimbi lapho esihambela khona endaweni zasemakhaya siyabakhuthaza futhi kakhulu siphinde futhi siwafundise ngokuziphatha ikakhulu labo abasasebasho.
Uhlelo lwabatha lolo lwamukelwa njani ngabadala bathini ngalo?
Basamukele ngezandla ezimhlophe kakhulu bayijabulela into esiyenzayo futhi ke sithanda ukubonga labantu abafana labo Mensi Mvundla abalobi bezincwadi ongumlobi wethu omkhulu kakhulu nje osinikise isapoti noma sithi osinikeza uthando wasikhombisa ukuthi inhle kakhulu lento esiyenza njengabatha inhle kakhulu into eyenziwe yizasethi.
Kulabo abangafuna ukuthi basebenzisane ndawonye lani lingafuna ukuthi basebenzisane lani njalo bengalixhuma njalo ukuthi baphuteke kulelo hlelo kumbe ukuphathisa ngezinye indla ezeneyo.
Sicela kakhulu nje ngabantu abahola ama-organization noma ama-program noma ama-association noma abanamandla noma abanama-connections ukuthi besincedise kakhulu uma kufika endaweni zama-partnership or ama-sponsorship or ama-donations ukuze le nhlangano yethu esiyiqaleleyo njengabatha ingaphelele emoyeni noma ingagcini mhla ka-28 kodwa iqhubeke siya phambili. Inamba esitholakala kuyo 24 hours it is 0782764206 0782764206 noma besondele endaweni ebizwa nge-Chefunye Primary School indawo esetholotsho ke.
Kuhlelo lwabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso ye-Chefunye Social Association. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngezi ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lwabatsha lienelisa ukusithinta kunombolo esithi +12023947156.
Sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabasakhulayo.
Sigcina amasiko wethu
kwezamasiko namuhla sixoxa ngodaba lokusilela kwezulu. Endulo bekusithi kungelazulu ihosana ziphume ziyelicela enjelele. Kodwa kusasiza yini lokhu namuhla njengoba umkhathi usuguquka i-climate change? Sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo.
Yekuliqiniso ukuthi indaba ye-climate change indaba yabantu abakhangela ngeze-science. Kodwa leyo climate change yenzakala phakathi kwabantu, kuguquka komkhathi kwenzakala phakathi kwabantu. Kodwa abantu ukuthi bakuzwisise bafanele behlukanise phakathi kwalokho okuthiwa i-weather, ukuguquka komkhathi endaweni ethile ngesikhathi esithile. Kuze kuthi i-climate indlela umkhathi oguquka ngawo ngemva kwesikhathi eside iminyaka ethile kumbe ingaba ngamajumi amathathu. Ngakho kuqakathekile ukuthi sehlukanise phakathi kokuguquka komkhathi ngendawo ngendawo njalo lokuguquka komkhathi ngemva kwesikhathi eside. Lapha eZimbabwe indawo evele ichisa, evele iwomile. Nxa ungakunanzelela kakuhle ngenxa yokuthi ikuguquka komkhathi into ekhangelana labe science ayinaze intshintshwe kangako ikuya enjelele. Kodwa ukholo lwabantu abalalo yikuthi bangaya enjelele izulu liyana. Ngakho kokubili khonokho kufanele ukuthi abantu bakuzwisise ukwehlukana kwakho lokusebenzelana lakho ndawonye kwakho i-climate change lokuhamba bayecela izulu enjelele ngoba leyo impilo yabantu njalo kulukholo lwabantu akunaze kwekele ukuthi kwenzakale kodwa akunaze kuvimbele intuthu lezi ezisuka zivalele ukuchisa zenze kube lokoma njalo kube nendlala.
Siyake sizwe njalo abanye nxa umkhathi unje izifuyo lenyamazana eziningi zifile bakhuluma ngokuthi kuyaphunywa kuyedojwa amathambo achiswe kwenzelwane.
Nxa kulokoma kungelazulu kukhangelelwe ukuthi kungaba lendlala abantu esigabeni babekhumbule ukuthi abaphansi abaye babakhokheleyo imimoya izondile ngakho babefanele ukuthi bahambe bayokwenza izinto ezithile ezokuchelesisa imimoya ukuze izulu line. Induna ngesigaba ngesigaba isiyaziswe izanuse ngendaba yokuthi umkhathi ukhanya ingani awuthembisi ukuthi kuzawuba lezulu. Bekhangele izinyamazana ngokuzala kwazo ngoba nxa zingazali yabe kutshengisela ukuthi engxenye izulu kalikho. Bakhangele izihlahla ezithile wabonakale lazo kazibi lamahlamvu njalo kazizali ama izithelo so kutshengisela ukuthi akusoze kube lezulu. Laba abakhangela ngokomkhathi bazise induna ukuthi hey limukani ngoba kukhanya ingani kuzakuba lendlala. Induna ibisibiza abantu babuye enkundleni bahlangane ukuthi babonisane ukuthi umumo unzima ongakanani ngokwangaphambili njalo abaphansi abachelesanga indawo ingcolile ifanele ukuthi lungiswe ngakho baphuma baphume ijumo akula muntu osala ngekhaya bonke baphuma bahambe bayegangeni bedojwa amathambo kwethulwe izidleke zabothekwane kuchiswe izihlahla ezawiswa ngesikhathi kulezulu zitshayela izulu kuthiwa yinkosikazi konke lokhuyana zichiswe njalo zichelwe babe bekhokhelwe izinyanga zesigaba ukuze indawo ihlambulule. Lanxa belambile nxa behlaba inyamazana khonale egangeni idlelwa egangeni ihliphelele khonale kuthiwa yikwebula incoza esindebeleni. Ngesikhala ngambona ngani bathi babe phume itenela. Ngakho into eqakathekileyo phakathi kwabantu kulukholo lwabantu ukuthi nxa abaphansi bezondile kufanele ukuthi uhlanjululwe. Ngakho ukuhlambulula lokhu ngokomuntu wonke akula muntu osala ngekhaya.
Umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo uyingcwethi kwezamasiko. Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, kuba yinhlanhla kube lithamsanqa elihle ukuhlangana namhlanje sesiwugoqa umnyaka ka-2024 sesiya emaphethelweni awo. Sikhangele emuva lapho esivela khona, sikhangele lapho esikhona, sikhangele lapho esiya khona. Kuvuselela umoya namhlanje ke sizakhangela encwadini yokuqala kaSamuel sahluko sesikhombisa indima yeshumi nambili. Samuel ukuqala isahluko ngesika 7 verse ngelika 12 ufundeka kanje. USamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni waqamba igama lalo ngokuthi i-Ebenezer ethi kuze kube manje uJehova usisizike. Zihlobo zami ezithandekileyo, ngaza ke ngilandele imbali yokuthi kwakuhambe kwathinthini kuze kufike kuleli banga. Kodwa amazwi angithintayo mina yila akhulunywa nguSamuel esithi kuze kube manje uJehova usisizile. Ungayikhangela kuhle indaba le uzabona ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babengene baphuma phakathi kwezimpi ezinzima kwiliwa lamaFilisti. Thina lathi umnyaka ka-2024 lo silwe ngamunye ngamunye lezinto eziningi esihlangane lazo ezinye bekuyizimpi zakomoya ngaphakathi kwethu idungekile iswele ukuthula ezinye imizimba inyama ibe buthakathaka yagula yaswela ukudla yaswela amanzi yaswela izembatho yaswela konke okumele kwenze umzimba wethu uqine naphakathi besihlutshwa ngokuhlupha sihlutshwe ngabantwana sihlutshwe ngabomndeni sihlutshwe abomkethu sihlutshwe yiwuhlukuluzwa izinto eziningi siswele amanzi ikakhulu laba abahlala emadolobheni siswele lo gesi abahlala emakhaya amanzi lawa bengekho izifuyo ziphelile kodwa ke abe sesithi ke uSamuyele sebone ubunzima bonke lokwabantu abahlangane labo abe sesithi kodwa inyama lomphefumulo kusesendawonye abe sesithi kuze kube manje uJehova usisizile thina esisalalile sisizwa leli lizwi abanye bedlule ngobunzima bempilo kunalo mnyaka esesiyawugoqa wena lami nxa ulalele ngalesi sikhathi usaphilile mbe ngeuJehova uthi Ebeneza uthi kuze kube manje uJehova usisizile kuze kube manje uJehova ungisizile ngalala ngingadlanga ngaswela lokhu lalokhu ngaswela imithi ezibhedlela ngaxhwalelwa ngabantwana ngaxhwalela ngengihlala labo ngabona le mihlolo ngamehlo ami ngacabanga imicabango eminingi ngadubeka abanye baze bangenelwa imikhuhlane ababengelayo lokuthiwa ngo-BP lani lani kwababamba kodwa namhlanje ngalolu suku kumele sithi lanqabe kunjalo Ebeneza uNkulunkulu sisizile saze safika lapha sithemba ukubana sesithe Ebeneza siyabe sisitsho ukuthi kasisizwanga ngubani yebo abantu babe bebuyile bawunika uyimputshana bawunika amanzi bakwenzela lokhu lalokhu kodwa konke lokhu abantu bakwenza ngobana laba basesenamandla avela kuNkulunkulu Ebeneza Ebeneza uNkulunkulu sisizile kuze ube lapha asimbongeni simdumise izikhathi zonke ngoba nguye umnini mandla wonke salibonge lidumise igama lenkosi lasikhuleke Ebeneza Jehova omhle Ebeneza Thixo wami usisizile kwaze kwaba lapha amen.
Sibonge umfundisi Thande kuSintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo sixoxa lo Johannes Nkonzo yena owake wahlupa emdlalweni wenguqu ekuqembu le Highlanders. Ungcwele Dube usipha lolu daba.
UJohannes Ngotso ngomunye wabadlali abake badla ubhedu bedlalela iqembu elimela eleZimbabwe kwezenguquela ama-Warriors kanye le-Highlanders. UNgotso wayesaziwa kakhulu ngabalandeli ngamagama abalisa elithi Signature General kanye lelithi Chisa wafunda emzilikazi high school koBulawayo lapho aqala ukuzilolonga ukugxilisa isiphiwo sakhe sokudlala ekuma-juniors eBhosu.
Kwakushap kakhulu then combatis nakhona it was too much junior police yakhona I think it was strong kwakuright kakhulu so then qale khonapho aroman junior under 15 and then udlala ku-first team then ndafika sengile-18 years
esephothulile waya kuqembu le-Highlanders elikhule lama-seniors. UNgozo wadlala ngobuciko obumangalisayo futhi wayesithe ngabamba ebhola enze izimanga uvungame inkundla yeBarber Fields sengathi yayingadilika kungabi indaba zalutho. Wathatha izicoco eziningi edlalela iqembu leli ikakhulu ezeCasilaga Premier Soccer League kanye nalapho esengumqeqeshi.
I've got 4 championship Islanders. I promoted Sevante Rovers in 2016. Then we had coach, and I promoted PCC in my assistant coach. Now I think coach out Division 1 attached. He might have been a coach, but as I supported, but he did very well. I was a player of the year, Islanders for 2002. I was a second round up with Zimbabwe Soccer Stars of the year. I was a second round 2002. I played the national team. We were the first guys which is Zimbabwe qualify of course. The first time is Zimbabwe qualify, I was part of that team, but unfortunately, I can't play. I qualified, but my teams only qualifying. I played all of the games.
Ungozo wadlalela amaqembu atshiyeneyo futhi useke waqeqetsha ambalwa.
Ngadlalela i-Islanders, ngadlalela la kunjiwe Sundowns, played part in special ngendabanda ba 16 and 17 years tinjiwe Sundowns ngakaphrenta from Division 2. Ngadlala i-Islanders ama-juniors, ngadlala u-Roosters ama-juniors, ngadlala i-Islanders first team, ngadlala u-Bantu Rovers. I think yamathina ngadlalela la kuphela la.
Ungozo leminyaka yokuzalwa ngamachumi amane lane 44 ukhala ngokuthi umdlalo wenguqu kakhulu wabancane awusafani lo wakudala. Utho okunye kubangela lokhu yikwanda kwezidakamiswa eziphazamisa abasakhulayo.
Cabanga ukuthi junior police ayisaqhathekanga kakhulu ngoba thi siyakwazi ukuthi junior police badlalela ama-games. Uzathola ukuthi ngcona kulama-cups akulani even lamanye ama-teams amaningi. I think financial abantu abaningi abanamali ama-teams amaningi ayisayenzi okuright, but junior police ahlale eqhathekele ngoba yikho okuqalela khona nezitori zonke sabafana ukuthi bedlale njani. I think i-challenge esiyifisa these days especially into zama-drugs abafana sifuze sikahlale be-occupied.
Ungozo uthi udaba lwezidakamiswa solumenze wasungula imincintiswane wamaqembu abasakhulayo wenguqu ozadlalwa kulinyanga, kodwa uthi kakahleli yamalanga lemidlalo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginqunqwele Dube.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Namuhla sihamba lensizwa edabuka eKhezi ezibiza ngokuthi geza likamanyoni. Lapha iphethe idlaladelayo elitsha. Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya umculo wami uyatholakala nje eqala ukungena kuvikileni leli ku-online ku-YouTube naku-Spotify uzawutholakala khona. Inamba engitholakala yiyo mculo wakho 0839797542 ngokucula ngicula ngase-Johannesburg elokishini lase-Diepsloot.
Abalandeli ubathiyela waphi amazwi?
ngicela nje isupport ubalandeli, ngicela isupport impela enkulu kakhulu ukuze ngiqhubeke ngenze into ezikahle. Ngicela isupport impela kakhulu ubalandeli ngoba dadwethu nabazali bethu futhi besiyisekeli kulo mcimbi siyenza ukuzithola amandla for isupport.
Igeza likamanyoni lisivalela uhlelo lwethu. Ayike kwanele mthwakazi omuhle, asidibaneni kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.